Igama lami ngumahubo Mahlaba ngiseJohannesburg ngihlala eCosmos City. Uhlupho esilalo thina abantu bakobulawa abantu beZimbabwe ikakhulu thina esivele eMathebeleland zincwadi zokuhamba edolobheni lezi nsuku amapholisa ayahlupha, kumele uhambe ule mali ukuze ma ubanjwe akwazi ukubanika ma ungala phemithi. Awala maphemithi kungcono kubo. Kanti lasekhaya futhi koBulawayo isimo sibi kakhulu, koBulawayo kakhulu imisebenzi kayikho. Noma uthi uyahamba uye ekhaya akulanto ozafika uncede ngayo abantwana ukuthi bafundise ngani, babhadalele ngani. Lezi tende esazitholayo emapulazini lezo imali zokuthi sifense kazikho. Impilo inzima kakhulu, mina ngiphila ngokuthengisa imithanyelo khonapha eCosmos City.
Igama lami ngingumfundisi uRichard Moyo, ngilana ePretoria eSouth Africa. Indaba yesibhedlela saseSouth Africa lapha eNew Mafia siphethe ama-exchange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 njalo, naseMamelodi. So i-community yakhona yase-1 iyenzile umhlangano ngolwesithathu, iyadecida lapho ngenxa yokuthi abantu baseZimbabwe abaningi bayolatshiwa lapho, bayolapha lapho. So uma bafika abantu lapho badecida bathi no, kufanele kube nama-line ayi-2. Abantu bayavuka mhlawumbe ngabo-5, 6 ukuthi bayabamba ilayini, kuyagcwala kukhulu ezibhedlela lezi. So badecida ukuthi no, even ma bafika lapho kube nama-line ayi-2, abantu baseZimbabwe ilayini yabo, base-South Africa ilayini yabo, nabanye amazwe nje ayojoyina abantu baseZimbabwe, khulukhulu abaZimbabwe baningi lapha eNew Mafia. So ma kunjalo bathi bayathoma kulapha abantu ba-South Africa, mabathoma kulapha abantu ba-South Africa, mhlawumbe bayaphela ukulatshiwa ngabo-3 or 4. Ma basasa bangapheli ikliniki le mayavalwa, kutsho ukuthi angeke wakusize uzokuza kusasa. So into efana le into ewuhlungukhulu, ma ufika laphaya ubona abomama bazithwele banabantwana, abanye bayagula bakhulu njalo. Siyacela kunalava mela izalwane zaseZimbabwe lana eSouth Africa ukuthi bakhone ukuzwa umlayezo lo, ukuthi nabo bafike bakhone ukuthi bazibonele ngesimo esifana leso, ukuthi abantu bayancedwa different way, ukuthi abanye bajama ilayini yabo, abanye ilayini yabo. Into leyi ayisinde yehle khulu njengathi abafundisi, iyasiphatha njengami, ngiphatha khulu ngiyazohlungukhulu ma ngafika lapha ma ngibona into efana lezo. So siyacela ukuthi sincedeni, ncedani abantu baseZimbabwe ngenxa yokuthi bathi bayaceda amaphilisi, bayaceda umuthi wabo njalo. Mara into le siyacela ukuthi bamele amazwe bafike bazibonele ngegamena kaNkulunkulu. Ngiyathokoza kakhulu, nibe nelanga elihle ngomvulo omuhle lapha nisebenza khona.